Yebo nje ukhulumile okunye okuba liqiniso kodwa okunye ucele sephambanisa ngoba usefaka i-tribalism ukuthi iye phambili ngokubona kwami omunye umbono yakhe i-validity ngempela kukhala abaningi nge-delimitation exercise izekhi ayenzanga ngendlela kade sikhangelele ngayo ilizwe lonke lokho nje kuvama ngoba umsebenzi wakhona asazi ukuba bayandele labo benze imistake lapha lalaphayana kodwa akutsho ukuthi benze emadebhelelenti kuphela hhatshi nelizwe lonke it's not like ukuthi kuthiwa Bulawayo madebhelelenti south and north bengafaka ukuthi kube yi-tribal labantu abayokogudu labo balokunye kwabo okukhala abakhala ngakho abaseharare balokwabo abakhala ngakho abasendaweni ezijeniyo emashonalenti balokwabo abakhala ngakho lathi sinje abantu bebhinga siyakhala sitshona sikhala e-delimitation sikhuluma ukuthi why ibhinga ingaphiwa ama-constituency amathathu yona ilabantu abarejistileyo abakwana more than 81,000 abantu abakwanisa ukuthi bebe ngama-constituency amathathu but ayiphiwa siyakhala nje lathi njengebhinga kodwa nxa sikhala sifakanga i-tribal yokuthi thina ngoba singamadonga sikhala ngokuthi izekhi nje iphambanise i-exercise yabo ilizwe lonke kunjalo nje sesikhangelele ukubana ama-recommendation avele kuparliament bewa-implimente njengokupromisa kwabo bengayi-implimenta njengokuthembisa kwabo hhatshi kuyabe kungcono ngoba kulalapha i-process enje izathabisa wonke umuntu kulalaba abazathaba kulabanye laba abazazonda kodwa ngokubona nge-wisdom ye-parliament lokho asebebanikele ukuthi belungisise ngibona kuyinto ezaba mnandi ezenza ukuthi wonke umuntu ethabe so yindaba enzakalayo so ngingathi nje mina okuqakathekileyo engakutshengela ubaba umdenda ukuthi akamelele i-outcome i-final document evela kuzekhi i-document iyabe silama-recommendation omongameli welizwe ubaba umnangagwa i-document elama-recommendation e-ad hoc committee e-parliament i-committee eyokubana ibe ngelazalo phefu kuphela ibile-3PC ibile-MDC representative wabochief njalo ikomiti ekade ilamadonga ilamandebele ilamashona njalo njalo so yikomiti esikhangelele ukuthi hhatshi iyasinika ama-recommendation okuthi kube ngcono kuripoti eyezekhi so hhatshi laba abamthwakazi okukuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action hhayi yikuphupha sile lesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo akula muntu oyenza i-mass action ngenxa ye-document elezekhi ikukhuluma nje okwemuntu ochazekayo nje ukuthi abalaleli bethi hhayi ukhulume ama-points avalid kodwa hhayi umuntu nje olesigwinqa emlonyweni akula mass action esiyikhangeleleyo i-process eyenzakaleyo ezekhi ngabe phambanisile labo kodwa bazamile ukwenza umsebenzi wabo siyabonga.